injongo yayo ngeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kweinformation lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama opportunities, sabona ukuthi ingcono sibumbe iFarmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthengiswa kwezinto ezingezolimo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kufanele ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala, okuyikutsho ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered. Njengoba nje sisondele ekhethweni, kuyabe kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe i-registration, kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika i-registration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama opportunities lokunye okungasincedisa kuma different organizations. Sathola iZimtrade siyasincedisa, yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo size exporte, kumbe isinikeze ama contracts azabe engawe izinto okumele ziexporte ziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imarket, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungakufuneka khona ngale ngaphandle emazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nama tractor ukuthi singathola kanjani through ibank, i-AFC bank, sithole i-contract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum. Okukutsho ukuthi kuhulumende asikangeni deep, kodwa kukhona okuthembisayo kuma stakeholders esesingene kuwo labangaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amanengi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Sila malunga amanengi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngo-February kuzofika manje asebe joinile, asebe bhadele ama joining fee abasengabanye ngama full members. Bavela nje ezigabeni kuma districts ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Phose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemathebeleni north and south silawo, silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela, ebhinga yesingenayo.